sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zimashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. LeZimbabwe limanyane lamanyamazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelanini. Uma kunala abantu esiphilisa nabo ababuya kumanyamazwe, asiyi-organizeni kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu, kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi.
Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo lukhumbuze abaningi ngodlame oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Sihlaziya lolu daba.
Nxa sebengasenzi ngani sebeqalisa ukuthumela ontanga ukuthi bayezisa uDlakela.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders linqotshiwe neleChicken Inn. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrika Day. Emazwini akhe okunanza leli langa, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrika Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrika lihlolisise injongo yokubunjwa kwehlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula lenhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa, omka Tsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabe bandla leSalvation Army ebumuzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza. Wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngabakhehla namakhehlakazi lesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sakhe kulo muzi uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla, kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi, kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulomuzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona wakhulela khona njalo egcinwa ngugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese daitaisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa kumsebenzi kulomuzi webumuzo uMajor Cynthia Nyarubero ulandise phezu kobunzima ababhekane labo kulomuzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo ugogo uMfatiyane Sinayi utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Lapha ukuqala phela ngihlala lapha kakomu eplazini, ya eplazini lakhe leli futhi akuthi ukunzile kugula akuthi hawu lapha-ke niyasapotwa, hayi niyadla niyasutha, ya asuku lapha-ke niyalala nendlala, hayi.
Mamachumi amathathu lanye abagciniweyo kulumuzi webumuzo Old People's Home omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105 bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba loNkosikazi Tsvangirai lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina. Yimene isicho 7 mise Harare ni umedikama.
Lokhe sikudabalunye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe ekunanzeni lelilanga kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba wezenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Indaba esekhudwini ngesikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa yokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lesizalwane zakuleli. Izenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyaka. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukutshumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokhu. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalo seZimbabwe uMnumzana Bongani Mkhwananzi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sidlale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo, ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezinto, ngoba uzenza kwaso nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo wenhlanganiso ye-Creative Communities uMnumzana Vushi Lakhale ukhuthaza abakwele South Africa labakwamanye amazwe sithi isikhali esikhulu sokulwisa izenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola, ukugijima, ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni, asixolelaneni. Uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe, asiorganize kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu, kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni atshiyeneyo kuzwekazi leAfrika uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni izenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe aseAfrika sikwazi ukuthi sihlangane emdlalweni, sikwazi ukuba ngama-Afrika. Ngoba last year I think bekunama team i4 but kulo nyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day iinkokheli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Afrika lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Loba sise sathola uzivuse e-Afrika, kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo, ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa, kuthi elizweni lakithi njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalani notho ezandleni, yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lubehle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu kuthakazelelwa Africa Day ngokukhuza umkhuba osubhakile kwele South Africa ngokuhlasela abesifazana mahlayana.
Akala abalamandla okuzivikela, the masculine power njengawamadoda, so sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approache uhulumeni we-South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Melesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonana ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So isikhathi njalo sokudlala amacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labezimbabwe baseBotswana ongekho emthethweni. Amapholisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapholisa uMnumzana Witness Bosija uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esikolweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane lenkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni, iningi lizodinga ukuziphilisa ukanti abanye badala amacala. Kodwa akusabethusa abezimbabwe ukuginyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba uMnumzana Melusi Ndlovu esitsho.
Asokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje ngeoperation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
UMnumzana Alfred Lunga laye ukhala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abezimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amazimbabweni sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing I think esingayenze ukuthi sizilungiselelize ukuthi sibele khona cause ezithizi hayi akulo makhelwane abasifunayo labo sebekhathele ngathi.
Ababanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi sibathwale zibalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende khala usebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abezimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburoni kule Botswana.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakateka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isoko kahulumende welebhilitane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezano PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka-2013, ukhetho luka-2008 lwaba lodlakela olwesabisayo kwafa abantu njalo abanye bashiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuphendula lombuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga lezanu PF uMnumzana Effort Nkomo.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu bafundiswe ukutolerate i-views omunye umuntu kumbe ukutolerate umbono omunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukati abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwani.
Makhumalo ngena khonapho kweziweni kahle kahle.
Into yokuqala umele kwenziwe ukuthi ibandla leZANU-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla leZANU-PF lilandise ukusebenzisa ubudlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunjenje njengebandla le-MDC kulomama uMzishumba weMbelengwa othiphele umuzi ngabantu bezanu okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuthisa ikankasela u-2018 abantwana bomuntu munye kumphabheni wethu sonke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nendoda inxasi njengasikhankasa ngathi ngemuni sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo yibo naye sinembono etheneyo ngababandla ekwalandelayo kodwa kakutsho ukuthi kumele sile kumele singenisazi sikhankase sedlulane silungelelane siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi nengi esola uDlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana singathi asamlalela nawo umongameli.
Ya, liqiniso ukukhuluma kuhle ukuthi umongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini izinto lezintweni zesiKristu uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale kodwa ayisikho kuyinjongo njengobusitsho nje ukuthi umongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akulamuntu okufunayo ukubona kusenzakala. Xa kusenzakala okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018 ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, linkodo le ekhuluma ngobaba uNkomo, but inkinga ebakhona ukuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba noDlakela phambili phakathi komphakathi. Nxa sebengasenzi ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa uDlakela. Okukhona ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona uDlakela ngabayefika bakhulumise laba bantu abezindlakela umlota yiza ngabezanu abana ne-MDC ngoba izanu yena yodwa ne-MDC elwa yodwa ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile ngabakhulumise kubatakise umphakathi ngabakhulume besenza lapho kuba noDlakela kakulesinwa ulungise lelo Dlakela.
Ah, so mcabango omuhle yilo baba Nkomo.
No, umcabango omuhle ngivumelana laye umntana Nkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana ngoba lapha sakha isizwe, kasakhi bantu bakamdakabani abantwana bayiphi party, sakha isizwe. Isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo. Kungumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonokho. Asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo, ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani, lilungelo lakhe. Ngizaphinda futhi ukuthi into esayilwelayo i-freedom of speech, i-freedom of association, asikwenzeni khonokho.
Umnumzana F14 Nkomo lilunga leZANU PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo. Ilanga le Africa Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi le Africa ezinengi lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshiye izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. UMike Hove weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku lolu luqhathekile baba masi semazweni ethu ngoba manje emasi esiyabheka ngapha mabenzi Africa Day. Sina ngale khaya kasiyenze Africa Day ngoba ziningi izinhlupho esibhekane nazo angithi.
Wena ke mnumzane Jo, yini umbono wakho ngalolu suku?
Ngibona ngazani into le ukuze sibe ngeAfrika sitsho amazwe wonke abantu abamnyama. Ngakho sitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye. Kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenza kuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaloli langa kuphela sindawonye. So into zakhona ngathi into yakhona iyahlupa. Kathesi njengokukhuluma kwalomunye wami uyatsho sibili thina siyenza ngomumo esikuwo ekhaya. Lalaba bangapha, lalaba bangapha, lalaba bangapha. Kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana. Nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana. Kodwa thina abantu abamnyama kwayehlula lokuthi vele size sime lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama.
Ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana, umphakathini uyavumelana lawe yini? Bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe?
Ya. Uqinisile sibili abantu beZimbabwe abantu abangemuva kwekhanda ngithi umzimba oweZimbabwe uyakufuna. Kodwa into esingehlula mina ikhanda nomzimba akuhambelani unjisisi isindebele sami kulapha okulenkinga yethu okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela tokusiba luhlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye mazwe bangani banjalo futhi ngeze ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrika kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula.
Mkhize, wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe?
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzimindezela but ngezinkulumo ezobe zikhulunywa ukubona siyabaqedela emsebenzi. Ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akula freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana ba. Omunye la ucabanga ngokwakhe, omunye la ucabanga ngokwakhe. Abaningi bazihlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo.
Ngifuna ukuzwa ke Nkize, ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezizalwane zonke ezwekazi ele Africa?
Ya, umbono khona engingaqala ngasekhaya into kumele ukubona iyenzakale ukuthi njengoba kusiza okhetho olwezayo ukuthi sisukume thina lapha egangeni sihambe siyovotwa sikhiphe umongo le emeli okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu baphambane kakhulu ekuphileni.
Umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu leChicken lihlohlelwe ngukapteni walo Moses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo osusiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken selile miklomelo elitshumi lanhlanu ikanti iqembu leIslanders lona lile miklomelo elitshumi lesikhombisa. Umdlali wekhetho zintatheli kuba nguyodlale okwedlula abanye nguGuide Godard yena othi usekelwa luthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu leChicken yilo lumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu leChicken belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakobulawayo njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela le iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu
ngoba phambilini kwalo mdlalo besihluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizosenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leyadalona beselidlale imidlalo yembala, lidliwa linqobele Triangle nge-3 kanyaya emdlalweni obusenkundleni yeMorris Depot. Iqembu leZPC Kariba libe nguJikilo Bhanqale leChapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela eMambuleni emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga. Iqembu leShapani Mine libhaxabule leBantu Rovers nge-4-1 ngaseMaglas. Kuthi emdlalweni obusenkundleni yeDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocholo litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engama-22. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ichaheli tala ujayiza machaha wotwa ndlovu Jayiza Marabini elihlabela kamnandi egqibake uhlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi yena yamitha kanjani intombi, kanti ke kayikabi la mavele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli, kwenzakala ntoni lapha? Hayi ke kwanele sihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe lamhlanje limanyanela amanye amazwe ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Olibalelisayo nguntungamili Nkomo, lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.